θα δε πάω μάλλον πως θα ναι ολολό.
Kube ngamalanga amahlanu lapho ingcitshi ezithiyeneyo uZulu abaphila lengculaza abacubungula bedinga umuthi wokwelapha ingculaza kanye labasakhulayo bebethe gwaqa esigodlweni eHarare bevela emazweni alikhulu lamashumi amahlanu kuxoxiswana ngodaba lwengculaza lengulamakhwa kuzwekazi le-Afrika kudingwa indlela ezintsha zokuyiqeda. Evala lomkhosi lamhla umongameli weyikhasa uDr. Ahmed Sheikh ubonge eleZimbabwe ngokuphathela umsebenzi ngemva kokuthi iTunisia yehluleke. Isikhathi sesifikile ukuthi izifundo zonke eziphume lapha ziyasetshenziswa. Athi nxa lokhu kwenziwe kuyabalula ukuthi abantu baphathisane ukumemetheka kwengculaza lengulamakhwa kwenqatshelwe. Ukhuthaze ukuthi ohulumende banike ithumi ekhulwini lemali esetshenziswayo kwezempilakahle ukuze kugcwaliswe injongo yokuqeda ingculaza ngo-2030.
All this will enable us to take stock of our achievements thus far and the challenges.
Konke lokhu esikwenze lapha kumele kusiphathise ukuthi siqhubeke sifunde, sithathe izinqumo ezihlukanayo. Konke lokhu kuzasiphathisa ukuthi sibone ukuthi kuyini esisukufezile njalo yiziphi indingeko ezilokhu zisalele. Thina sonke ukuthi usapho lwakusasa lwanelise ukugcwalisa injongo ye-1999. Kungakho sikhuthaza uhulumende ukuthi balandele isinqumo esathathwa Abuja ngo-2005 ukuthi amazwe anike ezempilakahle ithumi ekhulwini lemali yonke esetshenziswa kulelo lizwe.
Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle kuleli uDr. David Parurenyathwa uthi abangenela umhlangano kabahambe belesiqiniseko sokuthi izwekazi le-Afrika lilakho ukuqeda ingculaza ngo-2030. Okudingakalayo nje yikusebenzelana ndawonye ukugoqela wonke umuntu kulimizamo. Inhlelo ezizayo uthi kumele siqakathekise abasakhulayo ngoba lokhu kungenziwanga isizukulwane esizayo sizabhekana lodubo olwaba khona lapho ingculaza iqala.
Is that we can actually end AIDS by 2030. And people all over, including UNAIDS.
Njengamazwe ase-Afrika, kuningi esikwenzileyo ekulwisaneni lengculaza. Siyenelisa ukuqeda ingculaza ngo-2030 ngokwamukela iziqondiso ezintsha nokusebenzelana lenhlanganiso ezithiyeneyo. Kumele sikhuthazane ukuqhubeka sisebenza. Abantu bayacabanga ukuthi ngenxa yokuthi sesafika lapha sekwaba le mithi sebekhohlwa ukuqhubekela bezinakekela. Ngiyajabula ukuthi amazwe amaningi kukuyazi le-Afrika lenkokheli zakhona sezazimisela ukuphatheka kuhlelo zokuqeda ingculaza.
Osebenza labaphila legciwane unkosikazi Emma Chuma uthi umhlangano lo uphathisile ukuthi abasebenza kuhlangothi lolu bakhuthazane babonisane amaphutha njalo bancedisane bendawonye ukuthi iwaphi amanyathelo okumele athathwe kuqhutshekelwa phambili ngomsebenzi. Balokhu bekhuthaza ukuthi umuntu azi isimo sakhe njalo akhulumisane lalabo aphila labo nxa elegciwane ngoba uthi ukufihla kwenza kube nzima ukuthi umuntu athole ukwelatshwa ngendlela njalo avikele abanye ekutholeni leli gciwane.
Kusaselele uhlupho lwabantu abangakazimiseli ukuthi izihlobo zabo zibe kwazi isitatus sabo se-HIV. Kulokhu kutho ukuthi khona sisaselomsebenzi ukuthi ubuhlobo bethu abantu babe bakwanise ukuba free ukukhuluma isimo sabo bethole uncedo kungela kukhetho.
Lanxa umhlangano lo uqhutshwe kuhle kube lokukhonona ngokuphathwa kwabathengisa imizimba kanye lezitabane befika kuleli okuthela lamhla kwaba lokungunguna ukuthi kungani bengekho kuzinqumo zezivumelwano ezethulwe kugqitshwa umhlangano. Udaba lokuthiwa kwabantu abathiyeneyo kungxoxo zengculaza kube yindaba egudwini lapho lamhla abagogekileyo labo beke bamisa obekusenziwa kulumhlangano betshengisela bethule besola ukuthiwa kwabo endaweni zengculaza lengulamakhwa. Eyinye insolo ibingethi inhlawulo yokungena kulumhlangano kumbe ukubukisa ibiphezulu kakhulu ukuthi uZulu Mahlayana owakuleli ubengenelisi ukuyangena khona. Umhlangano lo uqale ngesonto uphathwa ngaphansi kwendikimba ethi AIDS and Post-2015 Era Linking Leadership, Science and Human Rights. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguNothando Sibanda.